isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 23 inkwekwezi 2023 ngoGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umzali womntana ugrade 2 nomunye ugrade 4.
Siyakhala kakhulu ngoba ikhala ifuna imali. Nezakhulu nxa ufugugla laphana kumele ugugle ubususiya printisa. Ukuprintisa imali ukugugla kufuna idatha.
Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary school namhla luqale umkhankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo ezenew curriculum abaningi besola uhlelo olwekhala.
From previous year targets, now we village in 20 something, bonds were vaccinated. It was rare to have a vaccination at that time.
Abogatsha lwezempilakahle basungula uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane owepolio elizweni lonke jikelele. Ibandla elibusayo elezanupf lithi ngalilayo imithetho encindezela loma ukuhlukuluza intathele zindaba. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary school namhla luqale umkhankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo ezenew curriculum. Udaba egudwini olusolwa ngabazali, ababalisi labantwana besikolo ngole continuous assessment learning kumbe ikhala. Kubika uEzra Chizaspanda weStudio 7.
I-new curriculum le yafakwa ngowaye ngumphathi ntambo wezemfundo uDokotela Lazarus Dokora ngomnyaka ka-2015. Abazali bengayifuni. Ikhala ibikwayo ikhuthaza ukufundisa imisebenzi yezandla kuhlaziywa ulwazi lwabo kulimsebenzi. Omunye wabazali okhethwe ubizwa ngokuthi nguNakakhithi uthi ufuna i-new curriculum le iguqulwe.
Umzali womntana ugrade 2 nomunye ugrade 4.
Siyakhala kakhulu ngoba ikhala ifuna imali. Nezakhulu nxa ufugugla laphana kumele ugugle ubususiya printisa. Ukuprintisa imali ukugugla kufuna idatha.
Ababalisi labo bathi ikhala nzimela abantwana. UMrs. Elasi Musoza ufundisa ugrade 3 laye ngomunye wabathi i-new curriculum kayiguqulwe.
Ikhala mina bengiyithatha njengeproject ye-university. E-university ngimdala ngi-engineers project A1 engiyisubmithayo nje kuyathatha unyaka wonke ngibempili ngisenze iproject. Kanti ukuze kube lesisindo, ukuze bafunde lesikili esifuna basifunde, kumele bazenzele bodwa amakhala lawo. So banikwa ikhala eyodwa, yento eyodwa abangayenza bayisubmithe maybe at the end of i-junior school yabo. Kumbe so singakwenza kube kuningi, kugcina sokusenziwa ngabazali umntwana osale engafundanga.
Umbalisi uMrs. Tisbanda uthi ikhala ihlukumeza abantwana, abazali lababalisi.
I-curriculum sesiqalisile ukuyiriviya siqalise namuhla, siqala ngeqembu labantwana. Abantwana labo balembono yabo etshiyeneyo, ikakhulu bathi sibaqalisa nzima ngamakhala. Kusuku zonke aphiwa amakhala sisalali lobuthongo. Abazali bona bajayele ukukhala kakhulu ngokuthi indaba yekhala le ibangena kakhulu esikhwameni.
Ingcwethi kwezemfundo zithi i-new curriculum kwakuvele kuliphutha elenziwa nguhulumende. Mnumzana Benny Moyo ngusomfundo owaphatha izikolo eziningi kwele Zimbabwe kasange amukele imfundiso entsha.
Uhulumende vele into ayenza kuqala yayivele imbuza. Abantu bachitha isikhathi esiningi bekhangela into zekhala. Imali echithwayo laphana lesikhathi esichithwayo kawuhambelani namamaks akhona i-30% ususuka lapho. Abanye abazali abala access to data, ezinye izikolo azila access to data, kuyadura kugcina ngabazali abasebenzayo khona.
Isikhulumane sogatsha lwezemfundo salile ukukhuluma ngohlelo olwekhala, kodwa satshela iStudio 7 ukuthi umkhankaso uhambe kuhle lokuhlaziya ngezifundo uhamba kuhle. Uza khuluma ngokwekhala isiphelile imhlangano eyenziwa ilizwe lonke yokucubungula i-new curriculum. Umkhankaso lo uphela kusasa. Imele iStudio 7 kuBulawayo, igama lami Ezra Chizaspanda.
Abogatsha lwezempila kahle namhla basungule uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane owepolio elizweni lonke jikelele. Uhlelo lolu lubikwa lusungulwe kulandela uqhamuka kwalomkhuhlane emazweni akhalane leZimbabwe agoqela iMozambique leMalawi. Unokuthaba Dlamini usathulela lolu daba eseVictoria Falls.
Lolu hlelo olwenzelwa ezibhedlela, emakilinika, emavinkilini kanye lezinye indawo uZulu avame ukuba khona lujonge ukufinyelela inani labantwana abangaba izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million elizweni lonke kusukela kozelweyo kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu. Umqondisi obona ngokuqhutshwa komsebenzi esiqintini seWange, uDokotela Fungayi Musinami, uveze ukuba indawo ezingaba ngamachumi amathathu lasitshiyagalolunye zomtholampilo sezihlonyisiwe ngale imithi lolwazi lokuthontisela abantwana.
But each health facility has two teams. One that is stationed at the
kodwa sinye ngasinye isibhedlela silamaqembu amabili. Amanye athontisela ekuleyo ndawo, amanye njalo akhankasa engena emizini enzima ukuyifinyelela.
Udokotela Heron Butinyana Dube, umqondisi wezempilakahle enkayi, uthi lolu hlelo lwamukelwe ngenjabulo enkulu.
From previous year targets, nxa uyivillage le 20 something bonke babeevacinate engxenye. It was rare ukuthola abangavaccinated at that time.
Umnumzana Elias Nyoni, isakhamuzi saseWange, uthi ukubona kuqakathekile ukuthi labesilisa baphatheke emikhankasweni enje.
Mina ngokwami ile experience ukubona umfowethu owa-affectwa umkhuhlane wokudala. So uma kuzaba yinto esizayitshiyela umama kuphela, kwesinye isikhathi umama yangelaso isikhathi sokuthi azoxhotisa umntwana bese kumu-affecta kusasa. So lami ngibona ukuqakatheka ukuthi ngibuye nami ubaba lapha ezoxhotiselwa umntwana sibavikele ngoba lo mkhuhlane uyingozi kakhulu.
Unkosikazi Masunko Moyo osemutsha, laye oveze labantwabakhe ababili esibhedlela seVictoria Falls, ngomunye wabancome inhlelo ezinjengalolu.
Lanxa ezisezohlaba umntana ethula ukuthi uyabe umzimba wakhe uyabe uvikelekile, uyabe uyehealthy, uvikelekile ngamanje kufele nalabe hlatshwa kumbe kuthontisela abantu.
Kulolu hlelo oluqale namhlanje luqitshwa ngolwesine, uhulumende usebenzisana lenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba ebona ngezempilakahle iWorld Health Organization. Ugatsha lolu lubika ukuba ngemva kokuqhamuka komkhuhlane oweWorld Polio Virus emazweni agoqela iMozambique leMalawi, kudingeka ukuba abantwana abafika izigidi ezingamachumi amathathu lantathu 33 million abe-Afrika babe ngabavikelekileyo lapho kusiyafika umnyaka ka-2025. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ibandla elibusayo eleZANU-PF lithi kalilayo imithetho encindezela noma ukuhlukumeza inhlathelo lezindaba. Ngakho ke bonke abasekeli bebandla abangabe bephatheka kulomkhuba omubi kumele bemangalelwe emapholiseni. Lokhu kukhulunywe nguNobhala Jikelele webandla leZANU-PF, uMnumzana Obert Mpofu, emhlanganweni wokuhlaziya ukuthi inhlathelo lezindaba zingasebenza njani zivikelekile ngesikhathi sokhetho. Lo mhlangano uqoqwe ngabenhlanganiso ezithi Media Alliance of Zimbabwe, iZimbabwe Union of Journalists, le Media Institute of Southern Africa.
There's never been a suggestion that talks about harassment of journalists. In fact, you have never had a topic that talks about journalists in a manner that interferes with their operation. The president himself has gone out to denounce those that individual party members that harass journalists.
UMnumzana Obert Mpofu, unobhala weZANU-PF, lapho limuzwe ekhuluma eseHarare emhlanganweni lentatheli lezindaba. Amabandla ezombusazwe agoqela yona iZANU-PF, i-CCC le-MTCT kanye lamapolisa yibo ababikwa behamba phambili ekuhlukumezeni intatheli lezindaba, bebatshaya lokubabopha mahlayana, bebathathela le mifanekiso yabo loba ukubulala imitshina. Yiko okudale ukuba abe Media Institute of Southern Africa izuthi labanye bahlele imihlangano lamabandla ezombusazwe ukuze kuqophisanwe ngomvikela wokwentathela izindaba lapho ziqhuba umsebenzi. Kunjengale impela viki bahlela ukuhlangana le Citizens Coalition for Change labe MDC ekhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora. Lezi nhlanganiso zike zaba le mihlangano lamapholisa kumaviki edluleyo bekhulumisana lawo ngodaba lunye lomvikela wentathela izindaba nesikhathi zisebenza. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentathela izindaba yeZUJ ubesemhlanganweni wanamhlanje.
Umhlangano namhla buqakatheke kakhulu ekuthini besibumba ubudlelwano kanye le ndlela yokuthi singaxoxisana kanjani thina njengentathela izindaba kanye lamabandla ezombangazwe.
Kuyini sisibili okwenzela biza lomhlangano?
Okwenze ukuthi sibize lomhlangano yikuthi sibone ukuthi kaninginingi intathela izindaba ziyahlukunyezwa ikakhulu nxa sikhangele lapho bethatha izindaba emabandleni ezombangazwe kumarali lentweni ezifana nalo. Sasesibona ukuthi kuqakathekileke ukuthi sikhulumisane lamabandla ezombangazwe ukuze phela kube lobudlelwano phakathi kwethu lawo.
Namhlanje belikhuluma leZANU-PF bathini ke ngokuhlukunyezwa kwentathela izindaba ngamabandla ezombusazwe?
Ibandla leZANU-PF lithe lona yinto eqakatheke kakhulu ukuthi sikhulumisane. Basebethatha isinqumo sokuthi bona njengebandla abakhuthaza ukuthi kube lodlame kwintathela izindaba. Kodwa ke ithina njengentathela izindaba futhi sibuye sathi hayi kuqathile phela ukuthi bona njengenkokheli zebandla kufanele ukuthi bakuhambise kulabo esingathi thina abaphansi abasekeli bebandla ukuthi bazwisise ukuthi intathela izindaba hayi sisebenza ngendlela enjani, kanti futhi singathi thina phakathi kwethu lamabandla ezombangazwe akufanelanga kube lokudonselana.
Lo unobhala jikelele wenhlanganiso yentathela izindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane. Wazivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli wesigaba seSouth Carolina edalele Senate uMnumzana Tim Scott usebike uba usengena laye kumncintiswano wokudinga uzamela ibandla lama-Republicans ukhetho lukamongameli welizwe oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Inkundla yalabo asebeveze izifiso zokuncintisa kuma-primaries awama-Republicans ikhanya isiba banzi emizameni yokufuna ukukhipha umongameli Joseph Biden esikhundleni. Undoda oshayele imota enkulu ethwala impahla engene lapho okuvalwe khona ukuthi imota zingangeni e-Lafayette Square eseseduzane lesigodlo sikamongameli wakwelemelika ese-White House ubikwa egcine ebotshwa. Omunye wababone lokhu kusenzakala utshele abezindaba abe-Reuters ukuthi emoteni yakhe kutholakale iflegi yamanazi eswastika flag. Abalandela ezomnotho bathi seligugudeke okwethusayo idola leZimbabwe elilakho kulahlwa ngenxa yokuthi kalisathengi lutho. Bathi kukhanya ngazani ilizwe selibuyela kuhlupho olwenzakala ngo-2008. Okwamanje idola leMelika lithengwa ngenkulungwane lengxenye zamadola eZimbabwe emkambo kahulumende. Kuthi emkambo omnyama lithengwa ngamadola edlula inkulungwane ezimbili. Lokhu sokukhuphule intengo yempahla yonke eZimbabwe esithengiswa ngedola leMelika emavinkilini lasemgwaqweni. Usomabhizimusi uMnumzana Bulisani Ncube uthi kusobala ukuba umnotho uphehlwa ngabanye abathengisa impahla.
Indaba yomnotho weZimbabwe kayilungiseki ngoba abantu bamabhizinisi yibo abasuka balahleke kakhulu. Bacama ngokuthi ukusebenzisa i-US dollar yikho okuzabancedisa ukuthi bahlale bekhona amabhizinisi. Abasuka bakukhohlwe yikuthi i-US dollar njenge-currency esetshenziswa umhlaba wonke ilenkinga. Ungaqala ukusebenzisa i-US dollar usenza kubuye abantu abangelani le-production ukuthi bangene ku-business. ungakhangela kathesi ungakhangela iminyaka engu 5 edlulileyo uzananzela ukuthi akula ngitshulo yodwa ikhampani elungisa impahla okuthiwa ngama manufacturers ebuyeleyo uyazofaka ishop uyazovula indawo yokusebenzela eZimbabwe.
Uncube uthi kumele kusetshenziswe idola lemelika ngendlela eqondileyo kwele Zimbabwe.
Ungabhoda kobulawayo eCity Center kuyo yonke ikona kulama Chinese shop athengisa izinto ezishiphileyo ezivela eChina ezenziwe eChina. Unganandzelela amashop akhona ngawathathi iZimbabwe dollar, athatha iUS dollar kumbe iRand. Okutshengisa mhlophe ukuthi lawo mashopu alande ukuzokuquluza iUS dollar ilihambise China. Njalo kwenza kungabi lomuntu obuya ezokufaka i-manufacturing plant eZimbabwe. Kuyukuthi impahla lezi azabe eziproduce nge-US dollar zizabe zidula zingabi competitive kwamanye amazwe. So kuqakathekile ukuthi ilizwe lenze i-decision eyodwa, i-decision yokuthi i-US dollar ibe yi-currency, i-reserve currency egcinwa i-reserve bank esetshenziswa ukubhadalela kuphela ama-imports anjenge-fuel okunye okungekhoyo elizweni, kuthi i-production and other things kusetshenziswe i-local currency. And izinto eziproduswe in-local currency azingeke zidule njengezinto eziproduswe in-US dollar terms, okwenza impahla zakhona zibe competitive kwamanye amazwe. So as long as uhulumende ama-business naye wonke umuntu ebona ngathiwa ukusebenzisa i-US dollar yikho okuzeza umnotho waleli lizwe uqhubeke, asikaqalisi uzaqhubeka umnotho ulokhu gaqa ngamadolo gaqa ngamadolo ungasozusukume uhambe lezinyawo.
Bakhathele abantu abaningi ngedola leZimbabwe eseligugudeke okumangalisayo. Umnumzana Siphambaniso Moyo olandela ezomnotho uthi kunzima okwenzakala eZimbabwe.
Uthi i-rate of exchange le esikhona ivelela ngaphi njani, ayibonakali ngaluphi uhlobo ngazi ngoba zinezomali ukuze zibe khona emabhenki ziyaba zivelele ngaphi? Umbuzo wamaqa ukuthi ziyaba zivele ngaphi zinezimali? Abantu asebekhuluma ngama-rate of exchange a more than 2,000 to 3,000, which is ithi isikhiwa yi-minus or plus 3,000 i-rate of exchange ekhona iyabe ivelele ngaphi mbani oyabe ikhiphi? Thina-ke ngaphi sithola lezo mali ezingamabhonda la makhampani anganyikinyekiyo ukuthi bebona besebenzisa i-official rate of exchange? Abona ukuthi sokuyikufa kwabantu lokho kunzima. Hayi, lalolo uswazi lombhaca uthi luyalube nje kambe shuwa othi lutepha ngale ndlela awethu umnotho sisudlula lona uswazi lomkamasana.
Umoyo uthi kusobala ukuba ilizwe selibuyele kusimo somnyaka 2008 lapho idola elagugudeka okumangalisayo. Umoyo uthi kunzima ukulungisa okwenzakala eZimbabwe.
Sesiyabuyela futhi ukukhipha amazero futhi nalana njengakudala. Asokuntengantenga, ukuntengantenga ngoba kuya kusuka kule isayidi ubeseyanga. Kodwa lokho sokusekwehleni ukuthi usugigcika kuphela ukuthi uthana lana ugigcuze uyaphansi ungakube kwaza. Engikubonayo nje kuphela ukuthi sibuyele futhi kuma-US dollars wonke umuntu, kodwa uhlupho kube so ukuthi wona ama-US dollars azavela ngaphi njengoba singelakho thina esikuthengisayo ngaphandle kwamazwe okuletha lelo-US dollars nalelo golide esilalo sokusiza kulama-hem-hem. Akula umuntu onke esezasimisela ukuthi kungangcono imali yakhe ayiqamele kulokuthi eye ebhenki ngoba ibunzima obukhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, umgcini-ngcebo kahulumende umnumzana Mthuli Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende bathi okwenzakala elizweni kuphehlwa ngabafisa ukususa uhulumende webandla leZANU-PF embusweni. Kodwa ingcweti kwezomnotho lezombusazwe zithi kunenge okumele kulungiswe ukuze idola leZimbabwe livuselelwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Abathanda inguqu eZimbabwe bathi ukukhophana phakathi kwenhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni wonke jikelele, i-FIFA ne-Sports and Recreation Commission, sokwenze ukuba abatsha abaningi bengatholi amathuba okudlala inguqu phandle kwelizwe. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
I-FIFA nyakenye imise eleZimbabwe ukuba liphatheke emidlalweni yenhlanganiso le kulandela ukuxabana phakathi kohlangothi lukahulumende oluphethe ezemidlalo olwe-Sports and Recreation Commission le-ZIFA. iFIFA ikhala ngokuthi ikhomishini le ingenela kwezenguqu okungekho emthethweni. Ithi umkhokheli weZifa uFelton Kamambo labanye bakhe kumele beqhubekele phambili ngomsebenzi wabo hatshi abakukhomishini le. Baningi abasekela okufiswa yiFIFA. UJohannes Chisangotso owake wadlalela iqembu leHighlanders uthi ukuxabana lokhu kubisela muva umdlalo wenguqu lezifiso zabatsha.
Sinto bafana abancane abakhulayo thinking part vele kuyababulala. Kuyababulala even spirit, even junior football yakhona ayikho that strong. Even umuntu ofuna ukudlala umandla 17 nale 15 ohluke kwasi khathi alidlala nde 17. So bafana abaningi bazakhutha into ezincane, I think kuyawabulala especially bafana abancane.
Uthi udaba lweZifa kumele lulungiswe masinyane.
I think bona abaphathi abazibambile abaphezulu, I think futhi bebe the way forward. Futhi bevumelana because bona bengayenzela amasikwambuzi kunxa bona besula bebodwa, but now abantu abaphansi aba-affected kakhulu. Affected now abafana abancane affected thina lathi ama-coaches. So into ekhona vele affected thina sonke.
Umkhokheli Dube owadlalela iqembu le-Highlanders lamanye amaqembu eMelika lakwe-South Africa ulombono ofanayo.
Kukhathesa asikwanisi kudlala kuma-national teams abafana ama-under 15, 17, under 23 abadlali kuma-tournaments la kumele bathi abadlala khona. Ngakho-ke kugcina kusiba i-disadvantage kula abafana, especially laba abafuna ukuthi i-career zabo ziye phambili ngoba nxa kungadlalanga national team ama-caps akhona ngamalutshwane kubanye amazwe awakwazi ukuhamba.
U-Amelia Muleso olesikolo senguqu koBulawayo uyakusekela lokhu.
Ibhani le yenza ukuthi silahlekelwe i-generation yabakhulayo abale-talent ngoba baswele amathuba okudlalela ilizwe okuyilapho abazithengisa khona e-Europe, e-America lakwamanye amazwe jikelele.
Uthi kumele kulungiswe okuhlupha i-SRC leZifa.
IZifa le-SRC la wonke amanye ama-stakeholders involved kufanele bahlale phansi bakhulumisane le-FIFA kulungiswe kumbe kuqondise lapha okumele kuqondise khona. Singakalahlekelwa liningi labakhulayo abale-talent.
U-Elton Nengomasha okhokhela i-SRC uthi uKamambo labanye bakhe baxotshelwa abakwaziyo. Uthi bazama ukulungiselela abatsha emidlalweni wenguqu.
In a level playing field.
Lokhu sakwenzela bona abasakhulayo ukuze benelise ukudlala bekhululekile besazi ukuthi amathuba okulolonga amathalenti abo maningi.
NgoZibandlela lonyaka osaphethe isikhundla sikamkhokheli weZifa umnumzana Gift Banda wathembisa ukuba inhlanganiso yakhe yayizayenza konke okusemandleni ayo ukuphakamisa inguqu yakuleli kusukisela kwabasakhulayo. Umnumzana Banda wathi ukutholisa ontanga amathuba okuthuthukisa amathalenta abo yiyo yodwa indlela engavuselela inguqu yakuleli. ULeopold Munende osakhulayo njalo oyintetheli izindaba uthi uhulumende kwakungamelanga angenele kwezenguqu.
Sifuna athesa uhulumende yena wakhipha iZimbabwe kuFIFA wathena uzazenzela izinto kodwa la iZifa yakhona kasayiniki imali izisebenzi zakhona lathi yakwazi vele ukuthi izisebenzi azisela mali ngale eZifa okutshengisela ukuthi uhulumende wenza into le engacabanganga.
ELeZimbabwe selilomnyaka lenyanga ezintathu lingaphatheki emidlalweni yenguqu lamanye amazwe bulandela ukumiswa kwelizwe leli yinhlanganiso yeFIFA. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Imuto Payas Mutsingwa.
ELeZimbabwe kanyalile Botswana athi ayasithiseka ngempumela yemizamo yokulwisana lokutshontshwa kwezifuyo emizini esemngceleni yamazwe omabili. Kubika umqondisi Dube.
Amazwe omabili azithola iphakathi kwenxaki kulandela ukulwisana waqhamuka njalo nje emzini esemngceleni ngenxa yokutshontshwa kwezifuyo. Abalimi kweleBotswana bebesethesa abadabuka eZimbabwe umlando wokungena bezontshontsha izifuyo ikakhulu inkomo. AbeZimbabwe bona babekhala ngomthetho kahulumente weBotswana wokudubula inkomo ezeqa umngcele. Kodwa ngemva kwemihlangano yenziwa phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakweleBotswana umongameli Mokgweetsi Masisi kubikwa sukulobubelo. Umongameli Masisi ekhuluma lentatheli zindaba eHabron uthi kuyakhanya ukuthi imizamo yabo isiletha impumela.
Some of the notable successes are in the area around Bugira, they faced unprecedented assaults as people marauded over there.
Imizamo phakathi kwamazwe omabili yokulwisana lokutshontshwa kwezifuyo isiletha impumela esasiyifuna.
Loko kugcizelelwa ngomela iZimbabwe leBotswana umnumzana abadirayi ishiye mkono weshuro yena owake wavakatshela isigaba esemngceleni ngawucele leBotswana ukuzibonela ngokwakhe udubo lolu.
Through our blood relations, we managed to come as a result of livestock crossing, which has affected our farmers along.
Siyajabula ukuthi njengamazwe omabili sesikhona sekulo tshintsho phezu kwemizamo yethu yokulwisana nokutshontshwa kwezifuyo ikakhulu kulandela ukuhlangana kwenkokeli yethu.
Abalimi emhlubulweni wegwanda abafana lomnumzana Rodwell Moyo bathi udubo lokuntshontshwa kwenkomo kade selulubi kakhulu.
Beselodubo olukhulu kakhulu ngokweba kwezinkomo lapha eborder ikakhulu esigabeni sethu segwanda lapha. Abantu bebethatha inkomo kele Botswana bezithengise ngapha, abangapha labo bethathisa ngapha behambise eBotswana ziyethengiswa khona ngale. Lolu dubo bese lulubi kakhulu okwaze kwenza uhulumende wababili bengenele kulolu daba. Ekubambisanini umsebenzi phakathi kwabo uhulumende wababili kwenze kwaba kuhle kakhulu ngoba lolu dubo soluyehlile kakhulu.
Umoyo uthi uyajabulisa ukuthi udaba lolu solehlile ngemva kwemizamo enziwa ngamazwe omabili.
Asisahlangani lindaba zokwebelana izinkomo phakathi kwamazwe omabili okuyinto enhle kakhulu phakathi kwekuphikisana singamakhelwane iZimbabwe leBotswana. Hayi, siyababonga uhulumende wababili emzameni yabo yokwenza ukuhlalisana kwabomakhelwane kube kuhle.
Ukuntshontshwa kwezifuyo kwabona ezinye izakhamizi ucele leBotswana lithiya imizi lisithi liyesaba amaselwana efika ebusuku ehlomile. Amazwe omabili ikuyikusebenzelana kwabogatsha lwesipholisa kanye lwamasosha afaka inkamba ezithiyeneyo emngceleni, kukanti kulamacebo okusebenzisa imitshina yamadrone ukulwisana lodubo lolu. Njalo kwabunjwa amaqula aphuma phakathi kwezakhamizi ancedisana labomthetho ukuhambahamba emngceleni. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Ulayo kunamdla kuhlelo V-Connections kangela okuphuma emihlanganweni yokuhlaziya izifundo ze-primary le-secondary kulabaningi abakhonona ngohlelo olwe-continuous assessment learning. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakahlukani sihlobo, sike sikhangele ekade sikhokhela namhlanje. Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary school namhla luqale umkhankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo eze-new curriculum abaningi besola uhlelo ulekhala. Abogatsha lwezempilakahle sebesungule uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wepolio elizweni lonke jikelele. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Walibalisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.